kupenda yo Mustafa Slatan forever yena age kotula yena aibo forever yena tshintshe impilo yakho ngiyakuthembisa muntu wami sokuthengela umuzi le